manje ngenhlanganiso sivele bese layela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajova, izingane azikajova, izithembisazi zayo ezokuthi uzeyengezelela inani lababalisi ukwenzela ukuthi phecelezi i-teacher tip ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe.
Manje amaviki amabili, i-14 days ekhulunyiwe leyi, libone ngani iyenela na, kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulaleso esikhulunyiwe?
Amaviki amabili sazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe eseyenelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo. Kuye okunye okusithethusayo kakhulu, sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona, inani labantu ababanjwayo labantu abasitshiyayo liyalokhu elikhuphuka. Ngamobani azabe eseyenzile uhulumende imibuzo le esilayo? Esikhangelela ukuthi ngayena uhulumende uyakukhangela kuhle ahle alungise ukuthi izikolo vele ngesikhathi sebusika zime ukufunda zivalwe, ukuthi ngabe uyavuma kube lokuthi eZimbabwe kube lamathemu amabili, izikolo zivulwe ngo-January ziyavulwa ngo-March, zivalwe uNhlangula, zivalwe uNtulikazi, ziyevulwa ngoNcwabakazi, ziyevalwa ngo-December. Ngoba isikhathi sonesi sesibona engani kuthiwa khona amanani abantu ababanjwa i-COVID labasithiyayo ngenxa ye-COVID ayakhuphuka, njengoba yena vele ngelakho okulungiseleleyo ngaphandle nje ngokukhuluma ngomlomo.
Lithini lina ngendaba yemali? Siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside, manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le eyemali yokubana lingezelelwe ihola?
Indaba yemali silokhu esimelapho vele sasime khona. Ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATOS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende labuyisele iholo lababalisi bekulelo ababelithola ngo-2018. Kusenjalo la manje i-ATOS ithi yona uhulumende nxa ilokhu engayilungisanga indaba yemali, indaba yokuthi abantwana bazafunda ngomdlalo nje, uhulumende usadlala. Ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eyeneleyo, akula abangayenelisa ukukwenza. Empeleni akula saka elimayo lingafakwanga lutho phakathi. Ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile. Ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde.